lomasibo lokuphila kwabantu suku zonke lamhla sihlaziya udaba lokukhombisa. Siyabona ukuthi ke kulamantombazana ongani azikhombisela amajaha kulezi nsuku, kambe lakudala kwakusenzakala yini lokhu? Sixoxelo nkosazana Sikatele Nyathi umamdluli ngodaba lolu. Kudala phela kwakuvele kuzila ukuthi uzokuthiwa ke intombazana iyakhombisa ijaha. Kuyini osokuguqukile sokwenza ukuthi amantombazana akwenze khonokho?
Kudala bekusenzakala ukuthi intombi ikhombise ijaha, ikuthi bebekwenza ngendlela ebesingayinanzeleli. Kudala umntwana oyinkazana besinxa esebonakala ukuthi sekhulile kakhulu, abadala bebona ukuthi akakwanisi ukuthi ethole ijaha elingamthola, or akula jaha elibonakala elingamthola. Bebekhombisela umfana, bamtshela ukuthi hambe ekhombisa intombi yakobani. Umuntu omdala ahambe naye ekhombisa inkazana, ahlanganise inkazana lejaha. Uyabona ukuthi kube kukhona la semandulo, but bekungasontombi ebizivika, kodwa abadala bebekwanisa ukubona ukuthi intombi leyi iyalidinga ijaha, bese beyidingela itya inkazana leyo layo ibisitshelwa ukuthi khomba ubani, ubani lo layo abesetshela ukuthi khombisa ubani. Uyayibona ukuthi ibivele ikhona lapho ukutheni intombi yakwanisa ukuzikhombisa, kutho ukuthi bekungenzeka ukuthi nxa ngifuna ijaha ngitshele omunye umuntu omdala ukuthi ijaha lilangiyalithanda, because layo bekwanisa ukubuya kimafika athi ungamthanda yini uzibani, ngithi ye hamba sikukumkhombisa yini.
Iwa phambili ubona ngazane kuza kubanjwa njani udaba olunje, njalo wona ngokwakho khonapho kambe ungakwenza yini ukuthi ukhombise ijaha?
Into esikhona ukuthi lezi nsuku angazi kumbe asisathemba abantu abadala esakhelane labo, angikwazi. So kule social media yabeloke insenda amapicture, insenda amapicture, beze begcine labo bebona ukuthi hayi kutsho ukuthi ngezindlela ngiyakhombisa. But izolo sibili ade kukhona okwinto lokhu, but bekubanjwa ngenye indlela. Umuntu omdala ongumakhelwane kumbe esontweni orongaphi ubebuya kimi afika athi khawuthanda umntanami yini, like mina ayengakhonjiswa ngomunye umama engikhombisela umntanakhe. Unfortunately anzayi ngimthanda umntanakhe, but umama lo wayebuyile kimi esithi awuthandi yini umntanami. Lamanje basabuya kimi abanye bengicela ukuthi anithandi yini abantu ababo ukuthi ngibe ngumalukazana wabo. Mange ngathi ngiyamthanda yimi phela esengikhombisa umfana, uyayibona. I'm sure bebeyibamba njalo.
Omunye njalo esixoxelaye umnumzana Inkululeko Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Emandulo bekusethusa kakhulu ukuthi intombazana ikhanye ikhombisa umfana, ibimkhombisa ngezenzo. Kodwa manje ngesimo esesikuso akusavumi phela ukuthi intombazana inayihlale nje ithi hayi cha ngilinde umfana, ngoba manje isikhathi samanje sesiphila kweza kweze technology. So ukuthi manje uthi wena hayi cha ngizalinda umfana aze angibone, baza kudlula phela. So kumele manje uzikhulumele, ngoba ungakhangela manje vele khona ekukhonjisaneni manje akuseki ukukhombisana emsakazi manje. So kuyikucela iphone number, wacela iphone number wayiphiwa, usukhonjiwe kompana, akuseko lokho ukuthi ngiyakuthanda kumbe njani. Hayi manje usucela iphone number khonapho usukhonjiwe nje, ubonti vele ukuthi mizi khona ukukhombisana into engasekho. La amajaha lathi amajaha nje asisakhombisi isidalo. Ma ungabiza umfana nje omncane nje osakhula umbuzo ukuthi ukukhombiswa yikwenzani, akakwazi vele. Ngitsho lokuthi intombazane iqala ithwani kakwazi, into oyaziyo ukucela iphone number kuphela. So nje into okuthiwa yikukhombisana into engasekho. So amantombazana mina ngibona selelungile nje ukuthi asikhombise nje vele, ngoba phela engahlala etalinde ukukhonjiswa akhonjiswa, ngoba nibaphi lawo majakazi abakhombisa akwazi ukukhombisa. Ayisekho phela intombazana manje ukuthi uzayimisa uyethula umgqomo iqunte ihlamvu njengasemandulo.
Ngambe lina likubona njani konke lokhu zulukandaba? Namhlanje ke besixoxa lo nkosazana Sikatele Nyathi kanye lo mnumzana Nkululeko Mathe. Hayi ke abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Gcina masiko wethu, owangusenziwe manje.